emzweni ephume emphethwandaba ayihambelani ne-evidence esifake emphethwandaba. Mhlambe emphethwandaba ngithethe ama-original invoice lawana athunyelwa ezindlini ekupheleni kwenyanga. Ngithethe i-original invoice etshengisa ukuthi anginasisebenzi. Mhlambe njalo ngithethe i-receipt imali engayibhadala mhlaka 8 October. That was about 7 days before the sitting of the nomination call. Ngabatshengisa, ngabatshela ukuthi yiwo ama-documents aphuma phakathi kanye kanti kodwa yena umantshi wasebona kufanele ukuthi anike i-decision engakhangeli i-evidence engangiyifake phambi kwayo. So angisithiseki njalo angilasibeni.
Wona umkhankaso wenu uqhubeka njani? Abantu bayalemukela yini esigabeni abaka ward 1?
Ukuphumelela, siyaphumelela. It's obvious dadewethu ukuthi siyaphumelela. Sikhangelele ukuthi i-Supreme Court izakhangela i-evidence ezafakwa phambi kwayo. Lapha-ke bekungani kulesinye isandla esingekho right ade sifuqa into leyo ukuthi ihambe ngendlela ehambe ngayo. Abantu ku-ward 1 vele angithandabuzi ngani ngoba ngawina ngemazini e-force edlule 75% kumnyaka odlileyo. So angila ndawo ukuthi i-community iyasekela imisebenzi yami.
Liqiniso yini ukuthi uMnumzana Chamisa uyawusekela umkhankaso wakho?
Okusalayo my sister yikuthi ngingumlandeli kaNelson Chamisa. KuNelson Chamisa silandela uNelson Chamisa the vision, Nelson Chamisa the leadership, Nelson Chamisa the principles. So yes, ngingumlandeli wakhe and lapha ngithandabuzi ngiclear ngakho and nguye umongameli othungamela i-movement yama-citizens in Zimbabwe.